abakhala kakhulu ngabadabuka emathebeleni lenkabazwe abathi babandlululwa ngurhulumente webandla lezanu-PF kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980 bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lomvukela elizweni lezimbabwe. Omunye wabakhalayo ngumnumzana Nkululeko Gobala Ndlamathe okubandla lemthokazi Republic Party.
Asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke izikhathi. Abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi Nkululeko bayithola. Kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo Nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola. Kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti. Kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola kodwa ngesikhathi sikaSmith babewathola amapentsheni manje konke kwafreeza bathwele nzima sihlele kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba pho Inkululeko njani leyo.
Umathe uthi abantu bayafisa ukuthi kube lorhulumente ukhathalela uzulu
kwenkululeko asikhohlweni kasikhohlweni thina abakithi esizweni semathebeleleni asikayitholi Inkululeko. Maybe sizoyithola kumbe izothola sizukulwane se kodwa thina ngicabanga.
Unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe.
Hayi sikhathelete sifuna ukubuyela ekhaya kodwa yeyi kunzima. Sisithembele kini bakithi bakumthwakazi ukuthi lisitshintshele kwenza lizame ukungenela ngoba yeyi singayekela akula nto ehambayo. Sinje sikhona apho siyahlupheka but it says Zimbabwe is at 41 years so thina abaphansi kwe-41 sikhathele sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe mhlawumbe kungatshintsha. Kumele sibambane thina njenge-youth konke okuyabe kuku-plan kumele kudlule kwenziwe singabuyeli emuva and stand as one yokuthi into zethu zihambe.
Umnumzana Malaki Nkomo obandla lezanu-PF uthi ilizwe leZimbabwe lilozibuse ogcweleyo.
Uzibuse lo esikhuluma ngayo uyathi ukuthi abantu ngabazikhethele inkokheli zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba ziyebamela lobaneseparliamenti lobangaphi. So ngaleyo ndlela ungananzelela kunenje thina lathi sikhuluma singabantu abaselizweni esingathi siwumhlubulo lowo wasemandebeleni konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngama-plastic lawo kube ngama-mines lawo kumbe kube yini ongabe kufunwa ngabantu sinakho. I-problem engaba khona yikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi bayekuze ukuthi uhulumende uthini inhlelo ezizigcine ngayo zibhekakala kanjani.
Abantu abaningi abadabuka emathebeleni lenkabazwe bathi kabafuni ukuzala kancane ngohulumende womanyano abathi kukhanya kwehlula okwenziwa libandla lezaphu lamacele e-Movement for Democratic Change abomba uhulumende womanyano lelezanu-PF. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland ngingokhipstube.